okwakhathesika kukho okutsha lokho esigcineko lapho ngokuthi sisalungisisa ugwalo lwe-commission ukuze luye kwethulwa kumongameli. Umongameli nguye okwaziyo ukuthi kunyanga kwenza ngalo, njalo nguyona amandla okuthi alukhiphe ngoba ngalukhiphi. Kodwa okwe-commission ukuthi yaqeda ukulungisisa ukutshintshatshintshana lapha nalaphana yalukhambisa kumongameli.
Alikaboni lokuthi iliphi ilanga kumbe kuduze kwangaphi mhlaka-19 lapho elingayikhupha khona i-report le?
Hayi, akukho sekuphumile, kungabe kuyivunakalela lokho.
Okwenziwa yikhomishini kathesi kuyini?
Kathesi siyalungisa khonokho ukuthi ugwalo lwakhona libe lugwalo oluphuma kuhle, ngoba nto yazi ukuthi kulamaphepha amaningi, amanye ayelethwa ngabantu besipha amaripoti, abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha, abanye njalo baphonde ukuletha amaphepha lenkulu ekuthileyo lama. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvumbe ugwalo lolo okuthiwa ngesizisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Bese kulokukhonona kwabanye ukuthi kungani ugwalo lolu solubuyela ku-commission nxa umongameli Mnangagwa esephiwe isifingqo lesiyana, sengathi kukhona okunye angakuthandanga sokumele kuguqulwe.
Hatshi, akunjalo. Khona kuengula ngihlele khona ukuthi ikuqedisa kufana nokuthi nawe ngeke i-progress report yokuqedisa lokho okuyikho okugcweleyo.